Isikhulumeli senhlanganiso yabalwa impi bekuzipra u-retired Colonel Buster Willie Magwizi uthi zinengi izikhexe kulumthetho.
Kulento ethiwa khona non-combatant cadre, lalokhu okuthiwa yi-transit camp. Umthetho lowo wawungacacanga kahle kahle ukuthi into ethiwa khona yi-non-combatant cadre yinto bani, njalo le-transit camp yinto bani. Umthandazo wethu wokuthi i-non-combatant cadre ibe khona, iningi labantu bonke abadlula laseBotswana kumbe abatholakala ngesikhathi impi kuphela leseBotswana babengasoze babhenefithi kumbe babengasoze babalwe labo njengabantu abaphathekayo ngesikhathi sempi.
Owesifazane ongomunye wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Grace Nuku uthi lumthetho welekelela kakhulu kwabalwa impi bengabesilisa.
Ngoba abanye bethu sabuya umendo wazange ube khona, kodwa ngilabantu abami engifisa ukuthi ma ngihamba abantwana labana basale betholani inzuzo le ebengiyithola. Kepha kule ndaba yokuthi uzathola ukuthi bayoyithola mina nina sengingasekho, imali liyana kayisaphumi, kumbe nxasi siyaphuma isikhathiwe isingaphansi.
Umsekeli kanobhala kuZipra Veterans Association umnumzana Job Ndlovu uthi isifiso sabo yikubona uhulumende ebanakekela njengalokho okwenziwa abelungu abalwa bekuviyo le-Rhodesia Front.
Lakhathesi abanye baphetsheya bayazuza ngcono kulathi ngoba kwakulalokhani kwakuthiwa yi-European scale. Ngabakwesulanga kwinto lokuyana uhulumende uyakwazi. Kuyasimangalisa ukuthi uhulumende unanzela ukuthi anika abamhlophe umhlabathi kodwa enganikanga abalweli benkululeko abayibo abagijima phezu komsebenzi onzima ongaka.
Isiphathamandla seZANU PF umnumzana Believe Gawule uthi lumthetho awumelanga wehlukanise abalwa impi yenkululeko.
Amele ebe united under one umbrella, bengayihlukaniswa ukuthi labalaba bekuwingi leyi yeZipra kumbe yeZANU la kumbe yena. A-a, mina mbona ngani ekumeleni konoko konke khonoko ngabe bakwenza beli beme bendawonye ngoba bemele ama war veterans of liberation struggle.
Ingcweti kwezemithetho ezigoqela esedale lephalamende zithi inyathelo eselithathwa ngabeZipra Veterans Association seliphuzile ukulethwa kukomidi yebona ngezomvikela ngoba lingasoke liguqulele umthetho. Edabeni lokubuyiselwa impahla kwabalwa bekuviyo leZipra, umphathintambo ogatsha lwezemithetho eyisiphathamandla njalo ebandleni leZANU PF umnumzana Ziyambi Ziyambi wakubeka sobala esikhathini esedlule ukuba bona bezolandela okumunyethwe ngumthetho. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.